endabeni zethu lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu bathi buyethusa ubudlwangudlwangu bezombusazwe osobuqhamuke eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Amabhanga eZimbabwe athi kawasavumeli ukuthi abantu baphume lemali eZimbabwe. Abantu lokhe bethabela ukuthi umongameli Robert Mugabe ususwe esikhundleni sokukankasela ukunqabela imikhuhlane enjengevukuzane le-diabetes emele i-World Health Organization. UZulu ujabulile ukuthi sekule nombolo esetshenziswa ngabantu abafuna ukubhalisa egwalweni lokuvota olulotshwe yiZimbabwe Electoral Commission. UMnumzana Daniel Molokele, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa, uthi ufuna ukuncintisa kukhetho oluzayo ekubandla le-MDCT. Sizaxoxa lo Nkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeni seqembu labaculi bebumbene elenobuntu abathekelela eMelika okwamaviki eyisithupha. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olweza Connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lokuvota ngesikhathi kulabantu abalutshwane asebebhalisile kugwalo lolu elizweni lonke jikelele. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.